Ngiyabonga dadewethu ibandla lemthwakazi Republic Party liphakathi wohlelo engathi kuluhlelo olungajwayelekanga kupolitiki yelizwe leZimbabwe, ipolitiki ephathelene lokuthi sifundisa abantu bakithi ngobuzwe babo ukuthi imthwakazi kulilizwe elizimele lodwa from iZimbabwe. Kungokunjalo sibafundisa ukuthi okwenza sibe phakathi kwalolu hlupho njengabantu bakomthwakazi ukuthi asikatholi uzivuso wethu onguye esingathi mase simtholile abantu bakithi bazakhululeka labo babhenefithe elizweni labo. Yikho ke ngithi mina olwethu uhlelo kathesi aluqukethe kumba luphathelenanga lamavoti kuphela, i-self-determination ukuthi abantu bakomthwakazi balilizwe njalo elahlanganiswa lelizwe leMashonaland ngo-1923 ngamakhiwa okungela sivumelwano phakathi kwabantu besintwini labantu besishoneni. Kwazothi ngo-1980 iBritain layo yabuya yasihlanganisa leZimbabwe singathandanga ukuthi kube njalo. Kungakho-ke ngisithi ethu indima iyedlula ukhetho lolabantu abahlala belukhanyela. Uzananzela ukuthi iZimbabwe ibiyikivota kusukisela ngo-1980 kuzofika namhlanje, kodwa abantu eMathibeland abakabhenefithi kumba abakasizakali ngama-elections wonke abekhona elizweni leZimbabwe for the past 41 years.
Elingathi yizo ingxaki elidibana lazo yiziphi?
Amabandla aopozayo anjengathi imthwakazi Republic Party lamanye amabandla iZANU-PF iwenzela kube nzima kakhulu ukuthi bakhankase bangene ebantwini. Isikhathi esiningi bafika nge-COVID-19 kodwa sibabona bona besenza izinhlelo zabo. Uhulumende lowu esibopha kwizikhathi eziningi itholakala esibopha esithi singabantu abangalandeli izinqumo. Uzananzelela ukuthi case yamalunga ethu angu-9 ahlala 2 months ekami bebotshwe ngo-March iyaqhubeka iyaphambili, kanti amanye amalunga ethu aqhubeka ebotshwa kwesinye isikhathi ebotshelwa indaba zoyenza ze-lockdown ezizokwenza lama-mask lakho konke okunye. Sikhuluma kuzofika namhlanje ngomuntu ofunakalayo ebandleni leZANU-PF, ngifunwa ngamapholisa ukuthi ngize ngingazi lokuthi bangifunelani. Kanti ngakwena incele futhi ibandla lethu liyenza ama-inroads amakhulu endaweni eziningi. Sinanzelela ukuthi Plumtree ngale kubo bulilima abantu sebesijabulela kakhulu, sesiphakeme. Kuyatshengisa ukuthi silibandla elikhulayo njalo silibandla eselithenjwe ngabantu bakomthwakazi bonke, kungakhathalekile ukuthi ngamakhalanga, ngabesitongeni, ngabesivendeni, wonke umuntu sephakama ukuthi nanti ibandla labantu. Sesibonile futhi khonale kubo Midlands sesile support enkulu, kubo Slobela, kubo Lower Gwelu, abantu kubo Jombe bayaphakama baphakamela ibandla labo. Kanti la kusendane ezinjengabo Binga sesibone abantu bephakama futhi besiza bezojoyina ibandla labo, okuyinto esisibonisa ukuthi hayi abantu sebethethe ithemba labo balinika imthwakazi Republic Party, ngoba bebonisa ukuthi ibandla elinjengeZANU-PF lebandla leMDC abasabathembi, ngoba la mabandla omabili aze ukuzophuca abantu bakomthwakazi abathathela ama-resources abo, angabenzi nje abantu abangufanele ukuthi ngabe lawo bayingxenye yeZimbabwe. Yona iZANU-PF leMDC nxa bekhangela abantu besiNdebeleni babona abantu bokusetshenziswa nje ukuthi kungadlula ukhetho bese bebadampa, siphile nje njengama-second class citizens ezweni lethu.
Lingathi uxhaso elilalo elizweni luningi yini? Siyayisibone olunye ebulenjini, ngabantu abavotayo yini labo?
Imthwakazi Republic Party emkhonweni weMathibeleni leMidlands ngathi mina kathesi iyalida kuma-political parties wonke akhona eZimbabwe, ukuqela yona iZANU leMDC. Imthwakazi Republic Party ihamba phambili. Umahluko osiwulethayo phakathi kwabantu bakomthwakazi ongalethwa ngamanye amabandla yikuthi silibandla kuphela elikhuluma ngoku-empower abantu bakithi politically, liba-empower kwezomnotho. Uzolanzelela ukuthi iMathibeleni leMidlands kuyindawo enothe kakhulu kwezenjiwayo, esingathi golide lama-minerals wonke ongacabanga, ama-tourist attraction centers lakho konke. Kodwa lo mnotho awudliwa ngabantu bakomthwakazi, udliwa ngabantu beMashonaland Zululand kumbe ngithabe eZimbabwe silibandla eseliphume dandalazi lama egcekeni lafundisa abantu ukuthi hayi ngusamele siphakame sizibuse ezabelweni zethu umnotho wethu udliwe yithi thina abanikazi bawo sinanzelela ukuthi 60% of ama resources aphethe ilizwe leZimbabwe wonke avela emkhonweni weMathiwele neMidlands kungakho ke abantu sebeqalisile ukusizwisisa sebeqalisile ukusukuma bemelathi besilandele ngoba bebona ukuthi silibandla elingalandanga kuzopolitika kodwa silibandla elibuye ukuzobakhulula phakathi kwalolu cuku abaphakathi kwalo okwedlula iminyaka engu-41 ilizwe leZimbabwe kuthiwa liyazibusa thina ngapha emkhonweni weMandebeleni singabantu abasancindezelekile kakhulu.